ubaba uGuthu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthi ngubaba isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokhu aka deserve lokuthi abe ngukhomishina ngoba kwaqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani yipi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele ukuthi bagiga abantwana babo angaze mbone umntu lolunya onenhliziyo embi njengaye nalowo baba aso commissioner lo isilwane leso
Yena uGuthu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba elanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lweground
Ungambheka ngithi ividiyo le ngibheke nje ubone even lokho akuze kuthiwa ngama gestures aya kubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wabo akho nto azoyilungisa uGuthu ikusithethisa lokho abakwenzayo ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namanje asikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje so uyathakatha uGuthu ibuthakatha akho buthakatha obedlula bona uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa isilungu iprivilege azibona ngathi ungcono kulathi akukho into esiyifunayo kuye bangasidlalisela isikhathi angezi lana uGuthu abayeke nxa bengafuni abayeke akula peace and reconciliation enzakalayo la